Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Olinga livuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosihlanu mhlazi ku-8 Mabasa 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga.
Thina sithi hayi asifuni bandlululo, into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze.
Abazi u-Elvis Nyathi obulewo yizizalwane zakwele South Africa elukitshini le-Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza, kukanti amapholisa lawo endaweni yokuthi aphenye lolu daba ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot.
Womela isigaba senkayi engowebandla lezanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usisungule inhlelo eziningi kulesi sigaba.
Imisebenzi ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka. Asebenzeli ukukhethwa, ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethumele abantu bakhe ukuthi bangikhethe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga. Eminyakeni edluleyo, amatitshala ayaqatshwa lugatsha lwe-Zimstat kungakhathalekile ukuthi baleminyaka yokuzalwa emingaki. Kodwa lumnyaka lolugatsha lubikwa belukhetha amatitshala asakhulayo aphansi kweminyaka engamachumi amane 40. Kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amane 40,000 abaqatshwa yilolugatsha, njalo babikwa sebeqalisile ukuqeqetsha ngalumsebenzi. Iphephandaba leNews Day lithi ibandla lezanu PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla ukuthi benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuthi uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation isebenzele ibandla lezanu PF. Abantu bazabalwa kusukela mhlazi ku-21 kuyona le inyanga. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Nxa sokunjalo-ke sina lapha kuZimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi ngabantu abadala abephezu kwe-45 ngama-50 years banye sebaapproach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census ngumsebenzi siqeda ukusebenza pheluza thola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibaya-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo yi-national umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi, kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona? Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi? So thina sithi hayi asifuni bandlululo, into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise, bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona kungumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisa abasayo bayahamba bayangena umsebenzi nxa kuyisesikhamisesi sezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ekhona lokho abakulethileyo lona so siyacela sibili ukuthi abegatsha le-census bakukhangele lokho bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolokho
manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle
hayi ezombusazwe kasizibona lapho bona nje ukuthi kulomuntu obeke ipolicy embi akula consultation lapha akula research lab angazi ukuthi abasebenza khona ngale kwigatsha le-census babonene singakwaziyo ngabe kubonile lokho abakubonileyo kabasitshele phele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi lathi sibacebise ukuthi hayi umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi ngoba kuza kuba nemali la even nxa singasebenzeli imali kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzeli izwe lakhe kuye lizwe into eqakathekileyo umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi asebenzeli lizwe
ngokuzwa kwenu kuthi wa imali izaba inganani ephiwayo lo umnyaka
hayi angikwazi lokhu kasikabi lakho ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi so kasinalwazi lokuthi iyabe ingakanani ukuba ngakanani kakuqakathekanga kithi esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lelo thuba nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu ethanda laye ayithole
umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala iZimta ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru Elvis Nyathi obulewe izizalwane zakule South Africa elokitini le Deep Sploot ngolwesithathu bathi ube ngumuntu ozithobileyo iqhuku labantu be South Africa leli libikwa belibhodabhoda indawana zonke ze Deep Sploot lisithi lidinga abantu ababulala izizalwane zakule South Africa ezine ngempela sonto edluleyo umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uhozwe liqhuku leli ngolwesibili lisithi alifuni inkokheli ye Operation Dudula bazazilungisela bodwa udaba lwezigebengu ixuku leli lithe lifika emzini kamuyi unyathi lapho elingene khona ngamandla lamtshaya kabuhlungu watshiswa ngomlilo abazi unyathi bathi abakholwa ukuthi engaba eyisigebengu njengalokhu okuthiwo ngabambuleleyo sixoxe lentatheli izindaba umxolisi Ncube obesazana lomuyi
undoda lo ube ngumuntu ozithilele kahle ophila kahle futhi le lomphakathi osuke nje wayewelwa yisiga lesi ngenxa yokuthi abantu laba bebevele bona bezifunela ukuthi balwe labantu bokuza so bathe befika endaweni yakhe ngokutsho kankosikazi wakhe babehamba benokhela abantu besithi abantu kabakhiphe izithupha ngokwethuka ke umuyi lomfo wabo kunye lonkosikazi kamuyi basebephuma endlini bethi bazama ukuyacatsha izigilamkhoba lezi zithe mazifika lapho zathi libalekelani kutho ukuthi lina lilombhobho ukhipheni lowo mbhobho bathi ayi asila mbhobho then babe bebathatha bebabili lomfo wabo umfo wabo angazi ukuthi yena wasesinda kanjani ngoba bahle baqala ukutshaya u-Elvis esendlini lapho bamtshaya kakhulu bamlimazela phandle bamdonsela phandle bamtshaya yiko lapho ukuyambulalela khona
nxa usithi ube ngumuntu oziphilelayo nje kutho ukuthi ube ngelacala
kuba nzima ke ukuthi wazi ukuthi umuntu yena nxa eseyedwa ngabe senzani kodwa akukho okubambekayo okubonisa ukuthi ube ngumuntu ophila ngamacala ube ngumuntu nje oma engathi mina ngumuntu omachua umuntu obengabonisi kuganga njalo labona ababambuleleyo abalayo into abayijoye ukuthi bethi wenze lokho ngoba bafike kuphela ude ngenxa yokuthi besesaba ukuthi laba bantu ngoba balokuhamba behlukumeza abantu wasezama ukucatha bona bam-accuser ke khonapho ukuthi khipha umbhobho why ubaleka kutho ukuthi ukubaleka kwakho ulo mbhobho hathi ngoba bembone elo mbhobho kumbe kungumuntu abamaziyo ukuthi uphila ngendlela ethile
manje ngokuzwa kwakho kuthiwa sokuzahamba njani kathesi imuli yona ithini
imuli yona yethukile angikayiboni mina kodwa ngikhulume labantu abake bafika lapho bathi imuli yethukile kakhulu ithi ayisafili isafe kuleyo ndawo ngoba sokungenzakala ukuthi abantu laba bajike futhi ngoba uyazi ukuthi nxa kwenzakale into enje amapolisa ayabe edinga abantu abadalele sisigigaba kumbe isigameko kungakho sebesesaba ukuthi laba bantu bazajika bafike bababulale kumbe babahlukumeze futhi ukuthi bangaze besavezela amapolisa. So bathi bona bagcinakale bengabantu abafuna ukusuka kuleyo ndawo ukuthi bayecatha kwenye indawo lapho abangafika baphephe khona.
Manje ezinye izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala khona eDeep Sloot zithini ngesehlakalo leso?
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zethukile kakhulu ngoba le nto kukhanya iyamemetheka. Kulabantu abalokhu besithi bona abakaqedi ngabantu bokuza. Kukanti amapolisa lawo endaweni ukuthi aphenye lolu daba. Ahamba wona ebamba abantu bokuza abangekho emthethweni eDeep Sloot. Ngikhuluma kanje amapolisa bekhuluma ekuseni ukuthi asebophe abantu abangamathumi amabili lane 24 bebabophela ukuthi abala maphepha kodwa abakabambi umuntu loyedwa obulele umnumzana uNyathi. Kungakho abantu bethukile kakhulu abanye sebefuna lokubuyela eZimbabwe kodwa inxa yokuthi abalazo imali ezeneleyo. Abantu abahlala eDeep Sloot abaningi abantu abasebenza imisebenzi engatholuto behola izimali ezincane kungakho abalayo imali yokuthi babuyele eZimbabwe. Kukanti abanye futhi lawo lanxa belesifiso bayaswela ukuthi eZimbabwe bayafika benzeni ngoba uhlupho lwaseZimbabwe labasusayo alukapheli namanje. So ngabantu abayithukileyo kakhulu, ngabantu abangaziyo ukuthi kusasa libaphatheleni, ngabantu kodwa abangelakho ukuthi bangaphephela kuphi.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Omila isigaba seNkayi South engoyibandla leZanu PF unkosazana Stars Mathethebe uthi usesungule inhlelo eziningi kulesi sigaba eziphathise izakhamizi. UMathethebe wake waba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Sixoxe laye ukuze sizwe inhlelo zakhe njalo lokuthi ukhangeleleni kukhetho oluzayo.
Ngenze okuningi sibili ngakhile izikolo ezikuprocess egroupin ezinye ezintathu amasekondari kulu ngivuselele amadama amanye akade elockdown efuna ukucwangwa kwayilisile nesakadala ngakubakhona ebudalekagovernment inzima iyabade ebhele izibhorane abanye sibakhomekise ndawonye lama-non government organization abadala abadedele izibhorane yebo kuhamba bakaphutha bonke kodwa amawadi athize asedejele njalo siyaphambili sikuba kunjenje kukhona eziphakathi kwe-consistency izimota ezigebhayo. Siyenzile amaklasi abomama, siyathengelana imikalo, siyathengelana amankomitsho. Ngincedisile abantwana esikolo ngiyabafundisa, ngincedisile abanye abantwana abakhubezekileyo njalo lokho ngisaphakathi kokubanceda ukuthi bangeke bathole imfundo benjalo bekhubazekile.
Ye manje nxa sikhangele edale lephalamende sike sabona lapho okukade kuthiwa khona ungakhulumi ngesiNdebele edale lephalamende. Wena ukuthatha njani konke lo?
Hayi sikusebenzile ngeminingi yedwa sibasikusebenze silame ngisela ngoba iphalamende angithi siphuthisa izinto ngobuningi bethu hayi uwedwa. Sikuvumelene ukuthi silandele i-constitution yeZimbabwe evumiwezangu-16. So ukusebenzisa kwami isiNdebele lami ngisebenzisa ngoba sisebenzisa bakhona abasebenzisa isikhalanga bakhona abakhuluma ngesimnandi yakhona phansi. Kuba mnandi okunye ephalamende nxa amalangesizi wonke ekhulunywa bakhona abakhuluma ngesishona. Of course bavamile abakhuluma ngesishona ngoba bevele bevamile labo edabele ephalamende. Now siyakuzama ukufuqa konoko malangazi zonke eZimbabwe aqakathekise enziwe abe mqoka.
Manje nxa ukhangele lona ukhetho oluzayo ubona ungani uzanqoba yini kumbe kungani kukhona obona ngani kungasilela khona?
Hayi ekunqobeni ukukhetho ngingumuntu okhonzayo okholwa ukuthi ukuphatha abantu ukuphiwa yinkosi yakuthinge ngoNkulunkulu. engikwazi ukuthi xa yena inkosi isathi kaniqhubeke ngisayo ngizaqhubeka kodwa xa inkosi ingatshongo kumele niphikisane ngesinqumo esifakwe nguNkulunkulu uNkulunkulu abantu bakhe ababekela abakhokeli ukuthi babekwe yini labo u-Ephesians 6 so ngiyasebenza ngisebenzela ukugcwalisa lokho engakuthunywa yinkosi yikho ngisebenza nzima kangaka asebenzeli kukhethwa ekukhethweni ngizakhethwa ngoba uNkulunkulu ethume abantu bakhe ukuthi bangikhethe
alo ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba seNkayi South edalele iPhalamende engwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlabeleli odumileyo wakwele South Africa uKelly Khumalo uzahlabela emtshadweni womlingisi owazakala ngelokuthi Mayididi eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usenqume ukuba umanisipala wakoBulawayo kumele aphe isitalada sakoBulawayo ibizo elithi Uhuru Kenyatta okulibizo likamongameli weleKenya. UKenyatta ukhangelelwe ukuvula umbukiso we-trade fair koBulawayo ngokusemthethweni ekupheleni kwayonale inyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani bonke bantu bakithi eZimbabwe. Amagumbi amane emhlaba ngiyalibingelela lonke. Lingethuselwa ngumnangagwa, lingethuselwa ngumasekhulile. Wehluleka ubulala wokuqeda ngo-1983 esesemuthanyana manje haya. Kula manje ethuselwe. Wayekhuluma egadi wemuva. Abule sibindi abugaxile phela izibhamu zibonto qinisile. Kula manje. Akula muntu ongayenza manje lamanga lamanga. Nomgabo wakwenza 1983 layo esesemuthanyana. Ngibonile vele bengasakhoni lo. Kula manje ethuselwe. Siyamkhupha kuphela ku-election. Amavoti lingasuki lilinde kuze kubale likhonapho njengezambia. Kanti besiye ukukopa into enhle ezaliphumelelisa ukuthi thina sisekudeni ngapho kodwa umnotho singenisa umnotho vele kakhulu ngoba imali esiyithumezayo sonke sisemazweni ngomnyaka mhlawa 5 billion masiza. So singakhali kakhulu siyasiza ngoba umnotho siyamngenisa nasithumela izimali emakhaya. Ulamanga umnankathi ulamanga ahambe ke ekufemazini yakothusela abantu.
Sanibonani, sanibonani, ngiyalibulisa lonke basakazi nabalaleli beStudio 7. Mina ngikhuluma igama uThulani Dlovu eNkayi kondlu isikhubokhobo. Ngithanda ukuphendula lubaba lo okhulume kumhla ka 7/04/2022 lo wethi sivoteleni izaphu masingehluleka izaphu siye ku-MRP singehluleka ku-MRP siye kuzanu PF. Hayi mina mbona ukuthi umqondo wakhe uright uqondile ubalulekile awubalulekanga total umuntu olahlekileyo ngoba ma uzositshela ukuthi sibuyele kuzanu PF yona izanu PF kuyiyona futhi thine besibulala emandebeleni ungafuni ukuthatha abantwana benkosi eKenani ubahambise eGibhithe khona uMoses wabakhipha eGibhithe baseKenani. Into ekhulumayo kayizwakali. Bekungcono ma uthi izaphu nomqondisi kuyezwakala lokhu mase usithi izanu PF. Hayi umuntu onjani vele thina sivumelani nawe izini ubani angikaze avumelane nawe noma ingane yakho yona oyizalayo yasukonta ubaba umanga kahle ukhona nanokugobe khona kuwena akuvumelekile lokho okukhulumayo ukuthi ungatshela abantu impela into enjalo yona le siyothila ilanga othi iphathe evula izulu nanku kwamanje ishayile amakhansili ashaya ama-MPs wena uloku khuluma into engekhoyo hayi angutsheli kade kodwa ngutsheli iqiniso ungasibiseli kuzani thina thina sahlupha sahlupheka ngayo lezani PF ungasibiseli emuva babo ngiyabonga
sayibonani basakaza abahle bonke abastudio 7 babalaleli hawu lami ithi yathiwa mlayezo ngiyangithumela engayizwa hayi njengoba ngishilo phambilini ngathi ngiyanithumele imlayezo yami ngayizwa bakithi bengicela shuwa ekuceleni kwami ngicela lami imlayezo yami izwakale ibalwe kusuke 7 ngithi bantu bakithi shuwa kuyangisa bantu bakomthwakazi singakhangela empumalanga singakhangeli kithi komthwakazi akhona amabandla namhlanje sibezakho ne-Freedom Alliance lomthwakazi kodwa abantu bakithi lifuna ukubuyisela khona khuyana kambe i-CCC lezi siphala izibonje isayinike ezanu PS kamgazi awu bathandekayo ngithanda ukubonga abakhulume iqiniso bathi unkomo bahlale la ethekilini ithengele ilanga elilandelayo bamjikela kanti ukhuphe ukhohle ukuthi bamtshele ukuthi isidindi lokho kwanamhla basafuna amavoti side bewina amandebele sizayibona i-ground number 2 akula muntu ozavusa ikhanda ovusa ikhanda uzanyamalala khona khona kwenzakalayo ngifuna ukutshela ukhuphe ukuthi ukhuphe ulidistance ungacabanga ukuthi okwanamhla basakuyenga bafuna amavoti ubaba lonothe akuhlale phansi ukuqala sikhulume sikhuluma ukuthi nxa kungawina kuzayisetshenzwa kanjani ngoba namhlanje bafuna ukuthatha amandla bele basenze izichaka zabo isizonke i-G40 ilayo linazelele ibandla likamgabi liyavuka ivoteleni abatsha ngiyalizwa ukuthi ufana omncane ufana omncane lizakhala zamathosi ngiyalitshela izayifunda ivalini lizazikhanzinga abathi wothi iyazikhanga amafutha lizazikhanzinga lizakhala ispecial abesindebeleni ngiyalizwela abempumalanga bazahlala kahle limzwile thena ngawini igweri iyaba yisithi uyabe sifuna ukukhetha yonke i-materials ngiyabonga ngithanda ukubona abantu bakithi uthe vukani emacandeni mfana vukanini ngempela
linjani linjani studio 7 balaleli bonke undawana zonke angigxuba lapho kade kukhuluma ubaba lo wade sithi asizameni zapha sizameni zapha akula muntu okhethelwayo ukuzama ukuzama i-political party ngabuye yena esuke khona le South Africa ezoyivotela leyo zapha nanke ama-by-elections ade esenzakala akula zapha evotele ngaphakame yena ezoyivotela leyo zapha engatshela abantu ukuthi sivotele izapha ngayivotele yena yena ngokwakhe omunye lo munye ufunaoya okwakhe mina ngifuni yelo mina ngifuna mayelo like avotele izapha
Salibonani, salibonani ku Studio 7, ikhuluma lo Masombuka lapha. Ya, ngiyabonga kakhulu bantu baka Studio 7 umsebenzi omuhleli wenzayo. Kodwa bengifuna ukulimukisa umqondisi. Umqondisi Moyo, ngiyathanda ukumlimukisa. Ubonile umqondisi lokho kwenzakala ku Monzola. Ulimuke mfowethu kungayenzakali la kuwe. Abantu sebekhathele ngokulokho bedlalwa. Asithi ukuthi uyadlala kodwa nanzelela iqembu le opposition elikhulu ukuthi yilipi. Ukusungena kilo uncedisane lalo. Inkinga izani PF. Singakhipha izani PF sizobona ukuthi le opposition ukuthi izosikhusa kanjani yona. Sizothathela khona lapho sizokusekela. Emva kwalapho sesibonile ukuthi opposition leyo esabe siyifakile izobe isikhusa kanjani. Kodwa kwamanje mfowethu hayi nanzelela mfowethu bazokuhlamba bazakuhlambaza abantu bazokwenzela inhlolo. Abantu sebekhathele abantu bahlakaniphile abantu bafuna ukubona ukuthi kati opposition le izobafusa kanjani sebekhathele ngezani PF. Abantu bezivaze bakhathele ngezani PF. Ngiyabonga.
Leyo ke bekuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika idale le-Senate lakwelemelika selikhethe unkosikazi Ketanji Brown Jackson ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court. U-Brown Jackson uza kuba ngowakuqala wesifazane onsundu ukuba ngumahluli wedale le-Supreme. Kolunye udaba, amasotsha akwele-Russia aqhubeke ehlasela inyakatho yelizwe le-Ukraine ngamabhomba abukhali. Amasotsha la asisuke emadolobheni amanye ayethunjiwe. Ukusuka lokhu kungakutshengisa ukuthi amasotsha kwele-Russia asenqotshiwe na kumpile esilamalanga adlula inyanga yaqala. Lo ngumbuzo esiqondise kumnumzana Max Mkandla, owaqeqetsha ukuba lisotsha kwele Russia ngesikhathi sempi kazivuse.
Laphana ngibona angani ungalandelisila kuhle ibukhole Russia lisike laba lokulibala lisemtini ngobana kade linqoba njalo belinqoba i-Ukraine ichayiwe right back and center letafasi okwenziwe yi-Ukraine i-Ukraine isike yabhustwa ngabe-NATO lalaba abanye be-America yibo labana abayenze ukuthi khona ubona ngani ngazathi i-Ukraine yiyo eliwinileyo laphana ubetha ileyo kuyafana nje uthatha ithimu nje emanchester uthathe wafaka amapayazana ku-highlanders eyabiwinile laphana yanqoba i-highlanders bengadliswa kuyabe kudliwe i-highlanders athi amapleya so okukhona lapha ukuthi bafike balikana bebone ngazani umdlantwana ulula sukenqombile e-Ukraine wasebe surprise yetho esithi thina attack yanabayenziwe because izikhali zerussia akazila mpikiso lezani funa sibililizwe sifikele njengeamelika kumbe bona be-NATO yize sinakala laphana kumbe singathe zikirani hayi i-Ukraine kayilama-amu kodwa lokho kwenzakale laphana kutshengise ukuthi khona isikhathi sonke lesi i-Ukraine kade isenza i-regrouping wathola ama-advisors ne-intelligence yangena ukuthi bebonakala uyirussia yona ukuthi ichithe ngathi iwiki ngaphi esingathi khona ngama-sod so ngifela ngazani laphana okwenzakele laphana kube yisifundo kwebe-russia labo bekwenza i-regrouping grouping bekhalisekakasha ukungena lapha
manje nxa sekhangele khona lokho kutsho ukuthi ele Melika lingaba liphathisile kuyatshengisa na ukubana ele Melika lingaba liqinile lilebutho eliqinileyo ukwedlula ele Russia
kakhulu kakhulu in terms of intelligence CIA to advance to the KGB it's too advanced lokudlula i-CIA ngokana i-tactic yabo sibili kubamba sibi lapha kubamba khona benike intelligence ngamkubutho kwangena kwi-intelligence so indlela abahamba ngayo bekhangeli bayastada impi beyibone ukuthi khona ibutho lengaba bengalihlasela bangalihlasela ba njengoba sibona ukuthi ugadafi bamthayela ngathi njengoba siyahola njalo ukuthi khona u-Obama Obama lolokhuzeni lelilinye lowayesibahluphile kakhulu lobazibamthayela kwelinye ilizwe kwele-Pakistan u-Bin Laden so ukuthi khona kuyakhona konke okwenzakalayo baqala besitade belandelele bethu ngathi ngabakho njalo ke saziqakathekisi labakhulumi lokho akade sebekwenziwe babakwenzayo bahamba batshaya nje bethule kodwa ikhede sizahamba kulelo lizwe eyabithe yaphathisa kulo
umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebisilazo kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Amatitshala akhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo lwe-census oluzenziwa ekupheleni kwayonale inyanga. Abazi u-Elvis Nyathi obulewa izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot bathi ube ngumuntu ozithobileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo sikhathi sinye ngo-half past six ekuseni. Olivalelisayo nguChris Gande, libe lempelaviki elokuthula. Nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu yanini ku-www.voandebele.com.